Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 31 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuphila kwethu kuthengisa kathi imisebenzi ayikho. Silabantwana sinabomama basemareserve bafuna ukuphila nathi kathi isizwe selibuya bafuna inhlanyelo okunye okuningi. Abantu abaselayo yabazali abasibadinayo kwakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila.
Amapholisa aze ngobuningi ukuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare akade besenza umhlangano obuqoqwe ukubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo.
So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda okuthi ukuthi kube lenhlelo esizenza njenge-victory through using theater, music, dance and drama, bringing awareness ebantwini kuba ne-GVR kuyini. So siyakuveza khonokho kumadrama sibakhuthaza sibafake ulukuluku lenduzula yokubana besekunephezulu beyibhalisa.
Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda bakhala ngokuthi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ugatsha lwezempilakahle lunikeze umanisipala wakoBulawayo imali yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana abavikela emkhuhlaneni enjengebilharzia leminye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yabaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare ayale ukwethuselwa ngamapholisa aze ngobuningi ukwenzela ukuthi babe lokwesaba baqhubekela phambili ngomhlangano obuqoqiwe wokubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo ngamapholisa. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bebethukuthele abaphila ngokuthengisa laba begana umwabo lapho behlangana e-Anglican Cathedral, lapho abanye babo bebelandisa ngezehlakalo zokuhlukunyezwa kanye lokuthathelwa impahla enye yangkhona isisetshenziswa ngamapholisa. Kabazange bawanake amapholisa abehlomile ngezikhali ezivalisa induku lokunye okuninginingi okusetshenziswa ukuhlukumeza uZulu ngesikhathi egombolozele lindawo lapho bekusenzelwa khona lomhlangano. Lo ngumhlangano waqala ukuqhutshwa ngabaphila ngokuthengisa laba selokhu uMongameli Robert Mugabe wethula isiqondiso sokuthi basuswe emigwaqweni yedolobho ebachaza njengengcikeza bethi bafuna ukukhulumisana labo phezu kwalolu daba. Umnumzana Jahana Dube ophila ngokuthengisa uthi udaniswa yikwenza kwababathathela impahla abasuka bazithaphuzele yona.
Ukuphila kwethu kuthengisa kathi imisebenzi ayikho. Silabantwana sinabomama basemareserve bafuna ukuphila nathi kathi isizwe selibuya bafuna inhlanyelo okunye okuninginingi. Silabantwana abaselayo yabazali abasibadinayo kwakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila. Iproblem ekhona kathesi ukuthi xa bangafika abaniki umuntu isikhathi sokuthi noma wodwa angamthathela izinto abuye azobona ukuthi izinto zakhe sezifakwe ngaphi. Siyabonga ukuthathwa sihambe. Njengalezi izicathu ezatshontshwayo lezi zathathwa lapho umuntu owayechina khona izicathu zakhe. Wazithi selandela ku-HQ ye-council yikho wathola khona izicathu ezitshontshiwe ezingakhona akasazitholanga.
UDube ethi umqoka ukuba abaphila ngokuthengisa njengaye bamanyane ukukhuluma ngalezi linye ukulungisisa le nkinga asebebhekane layo.
Njengoba sikhangele ilizwe lethu kathesi singabantu banye, umuntu omunye uyangena kuma-pirating ngenxa yokuthi akula msebenzi, omunye angene ku-vending ngoba akula msebenzi, omunye ayenze uko-change money ngoba akula msebenzi. Kufanele sihlale lokho sibambeni njengakusukela kuqala, kungabi lo muntu ozahlukuluzwa kumbe ozathathelwa izinto zakhe.
Umgcini sihlalo wenavuzi umnumzana Stan Zorwadza utshela intatheli zindaba ukuba abethuswayo kuba khona kwamapholisa wona abeze ngobunengi ethi ngoba benze konke ngokusemthethweni bazisa abomthetho njengalokho okuchiwo ngumthetho we-Public Order and Security Act posa wona ungakhulumi lutho ngezokuthi kumele banikezwe imvumo uxwayisa amapolisa la uzorwadza ukuba ehlukane lomkhuba wokuhlukumeza lokuchaya abaphila ngokuthengisa lapho bebasusa ezitaladeni abathengisela khona.
So if the Zimbabwe Republic Police continue to break this law,
amapolisa engaqhubeka ephula umthetho angazi akhala uzilwisenza okufanayo, kumele bazi ukuba yibo abayabe bekuxhalile lokho ukungahlonitshwa komthetho.
Bakhona abenhlanganiso ezehlukeneyo abaze ukuzasekela lomhlangano abaqonqosele abaphila ngokuthengisa laba ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho njengenye yendlela engasiza ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo. Beqalisela ngokuyabhalisa ukuvota kuhlelo olwenziwa okwamanje olwe-BVR oluqhutshwa ngabe-Commission ye-ZEC elizweni lonke. Abaphila ngokuthengisa bathi bazovukela mihla yonke belubhekise emahofisini ogatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu uyadinga usizo kuze kuthi selulungisiwe udaba lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumeza igama.
Hola oda oda. Sekuthiwa oda.
Kungenani lokuqala kwehlandla lesibili lokubhalisa kakutsha ukuvota phansi kohlelo lwe-biometric voter registration, iningi labantu emhlubulweni wezansi yeGwanda ikakhulu abatsha bathi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota osekudale ukuthi iqembu le-Victory Siyanqoba lisebenzise imidlalo lokuhlabela ukuze lihuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usipha loludaba eseGwanda.
Emhlanganweni obugoqwe liqembu le-Victory Siyanqoba ngomgqibelo entepe obujonge ukufundisa abatsha ngodaba lokubhalisa ukuvota kanye lokuthula kuphume obala ukuthi iningi lokhu lingelalwazi ngodaba lokubhalisa ukuvota olwe-Biometric Voter Registration, i-BVR. Umhlangano lo uqhutshelwe esikolo sentepe engamakhilomitha angamashumi amane usuka edolobheni leGwanda njalo bekulabatsha ozobhuku kanye lamakhansila abakade besuka eziqinithini ezishiyeneyo. Umqondisi we-Victory Siyanqoba Trust uDesire Moyo uthi sebekunanzelele ukuthi iningi kalilalwazi nge-BVR njalo sebesebenzisa imidlalo yamadrama lokuhlabelela ukuze bahuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota.
Apha emhlubulweni wangapha welizwe ngoba abantu abaningi bangapha kabala ama-radios njalo kabalaleli ama-radio laba balala ama-radio ama-television akula signal se-TV. So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda odinga ukuthi kube lenhlelo ezinjengalezi esizenza njenge-Victory through using theatre, music, dance and drama, bringing awareness ebantwini kuba ne-BVR kuyini. So siyakuveza khonokho kumadrama sibakhuthaza sibafake ulukuluku lendluzula yokubana besikune phezulu beyibhalisa.
Ukhansila wentalalo uMnumzana Costa Ndlovu uthi njengenkokheli sebethethe umthwalo wokufundisa uZulu ngodaba lokubhalisa ukuvota.
Abantu balalo ulwazi kodwa luseselufitshane ngoba umsakazo wamaradio ayakhuluma. Thina lathi njengobukhokheli sesihambile ezigabeni phose kuma-villages wonke, kodwa-ke njengalokhu lungakafiki lolo hlelo alukafiki lapha esigabeni sethu. Siyazwa ukuthi luyabuya luseduze, kodwa-ke sizaba lokho siqhubeka thina okwethu ukuthi abantu bathole ulwazi lokuthi kufanele bahambe baye.
Usobhuku wesilonga unkosazana Edna Ndlovu layo obesemhlanganweni uthi esigabeni sakhe uZulu sengathi uyaluzwisisa udaba lokubhalisa ukuvota ngoba lumenyezelwa le midlalweni yenguqu.
Lesilonga abantu sebekwazi ngoba sekesaba lo mhlangano oka-MP wakwazisa ebantwini ngoba kwakuleiqembu labantu sengelini. Kwesa kithi sigaba nginanzelela ukuthi abaningi bayaphatheka ngoba kule ma-sports nala amabhora babuya babuthane babe baningi. Abaningi sebekwazi ukuthi
unkosazana Esther Zitha we-Victory Siyanqoba uthi uZulu akumelanga yesaba ukuyabhalisa ukuvota loba seke wadala amacala phambilini.
Abantu ngakhulunywa nge-BVR abaningi bathe bezwakuthiwa uyathathwa ifoto then nge-fingerprint, but i-BVR yona leyo kuthiwa ayisezi yenze khonokuyalo wokuthi ngathi i-fingerprint yakho sithi-reporter zonke ndawo ukuthi umuntu lwana usekhona lapho usebambe sesimtholile. So kukhuleka nini loba wako waba lecala kuba uhambe emapholiseni wafika wabanje wathatha ifingerprint yakho ungesabi ukuthi kuthiwa ifingerprint yami ikhona emapholiseni.
Umnumzana Charles Ncube osakhulayo entalale ngomunye othi ubengaluzwisisi udaba lwe-BVR.
Obviously ngifundile okunye kade ngingani ngangibuzwisisi kakhulu indaba le-BVR zokuthi kahle yona ngikwayi-4 ekade ngingawuzwisisa kaka yikuqakatheka kwama-photos lama-fingerprint kunokuthi nje ukungibhala ngomzwanzi wa-foto.
Uhlelo lokubhalisa kuvota luzaqala ezansi eGwanda kumaviki amabili alandelayo mhla zilitshumi lasithupha kuLwezi. Iqembu le-Victory siyanqoba seligwatshe idlalade elikhuthaza uZulu ukuyabhalisa njalo moya uthi basapheka enye ingoma ezahlatshelwa ngesiSuthu. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 ngiseNtepe eGwanda.
BVR, it's that time of year again. Registering to vote. BVR, we all register as friends.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkulu.
Asambeni.
Uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhushwa yi-Commission ebona ngezokhetho i-YEZAC siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. Kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMtumbane, eLobhengula laseLuvuzi. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Jafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth, Mashingo North, South, West, leCentral, leMashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, leSouth, leMgungu, eMathebeleland South, eMathobo North, kanye leSouth, eBubulilima East, kanye leWest, eNkabazwe eMidland, ngokweSouth, leCentral, ngokweSasami, Mberengwa West, eSouth, North, leEast, iZishabane Ngezi kanye leZishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Ugatsha lwezempilakahle selunikeze umanisipala wakoBulawayo inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili zamadola i-$18,000 yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana ubavikela emikhuhlaneni enjengebilhazia leminye. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isiqale uhlelo lwesithupha lokuthontisela lokunikeza amaphilisi okuvikela umkhuhlane webilihaziya kanye lokuvuvuka inyawo okubizwa kuthiwa yi-elephantiasis lemikhuhlane etholakala enhlabathini. UDokotela Khula Muzinyathi, umqondisi wenhlelo zempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uthi uhlelo lolu luzakhangela imikhuhlane emithathu ebalisa owebilihaziya otholakala emhlabathini, owehemantiasis lowe-lymphatic filariasis ezikolo lama kliniki kakhansili.
Imkhuhlane esiyabe siyikhangele kwakathesi mithathu kule kuthiwa yibilihaziya esijayele ukuthi siyibone kakhulu nxa umuntu ethambisa ekucineni kuphume igazi. Kule omunye okuthiwa yi-soy transmitted helminth esiyabe sibona umuntu esiba lamawemusi phakathi lapha emathunjini. Then kule omunye okuthiwa yi-lymphatic filariasis esiyabe sibona umuntu evuvuka izitho zomzimba. into esijonileyo ukuthi abantwana labantu abadala bathole amaphilisi lawa ukuze ama ikhuhlanele ingandi ebantwini. Kukhangelwe ukuthi ngomnyaka ka 2020 kube sekwehlile inani labantu abalemkhuhlanele ngamachumi ayisikhombisa nanhlanu ekhulwini.
Egcizelela amazwi kanyathi umnumzana Patrick Ncube ongumsekeli kamqondisi kugaja lwezempilakahle ekhansilini yakobulawayo uthe uhlelo lolu lujonge kakhulu ukuvikela imikhuhlane ethi baza kuya ezikolo lamaklinika wonke aleli dolobho.
Silohlelo lapha oluzoqala mhla ka 30 October kusiyafika u 4 November. Uhlelo lolungu lokupha abantwana amaphilisi abavikela kumkhuhlane webilharzia, lomkhuhlane otholakala abantwana belama worms esiswini, kube njalo lokuthontisela kwabantwana ngovitamin A. Sijonge ukuthi bonke abantwana abafanele ukuthi bathole loluncedo batholakale befikile endaweni zethu lapho esizabe sisebenzela khona.
Umongi wekansili yakobulawayo umnumzana Claude Kuphe uthe uhlelo lolu luzakhangela abantwana abaleminyaka emibili kusiya kutshumi lanhlanu lokuthi abadala labo kufanele bathole lawo maphilisi.
Uhlelo lolu lwe-Mass Drug Administration luzaba lukobulawayo wonke jikelele. Sizaba sinika amaphilisi okwelapha umkhuhlane we-bilharzia, lo mkhuhlane wamawenzi esiswini, lo mkhuhlane okuthiwa yi-lymphatic filariasis okuvuvuka izitho zomzimba. Ema-clinics wonke akobulawayo lasezikolo sikhangelela ukuthi bonke abantwana kusukela ku-1 year kusiya ku-15 years bahambe either e-clinic laba basezikolo sizabalanda ezikolo.
Obona ngokukhankasela inhlelo zogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakobulawayo unkosikazi Sitshengisiwe Siziba uthe uhulumende ubanikeze inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili njalo imali le ayeneli kodwa bazadinga kwezinye inhlanganiso ezivame ukubancedisa ngalesi sikhathi.
Ama-populations ethu vele ukuthi divide 18,000 yona leyana usukhangela nge-population yakobulawayo ukuthi uthi vele igcina esingu 0.0 something cents per person and okuyabe kutshengisela ukuthi vele inlutshwane imali yakhona. So i-challenge esilayo kathesi ukuthi imali yakhona yokuyama bathoka kathesi sizasebenza ngemali yona le ekhona bese sidinga la ma-partners angasincedisi sizabe silabo saba nomhlangano la.
Isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Minenhle Hadebe uthe inhlelo lezi ziyasiza kodwa kwezinye izikhathi abantwana basala sebegula ngendlela engazwisisekiyo.
Khankaso lolu lokuhlaba abantwana ezikolweni thina abanye asiluzwisisi ngoba kwesinye isikhathi umntwana engahlatshwa agcine segula kugcina kusiba ngumthwalo futhi lakithi ngoba sikhumbula kuqala babesibhoda sibili besitshela kodwa khathi siphongukuzwa sokuthiwa abantwana kusasa babuye bethwele imphako bayahlatshwa esikolo. Abazange basi-adrese basitshele ukuthi kuzayenziwa njani bahlabe banathelana amaphilisi wona lawo.
Ikhansili ikhangelele ukufinyelela izikolo lamakolishi ezingamakhulu amabili labantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lamachumi ayisificaminwembili lasithupha. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso yezempilakahle yamazwe omhlaba luveze ukuthi imikhuhlane le ihlasela abantu abayizigidi ezingamachumi amahlanu lasikhombisa 57 million e-Afrika. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha lwe The Connection. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezokwethulwa kwembiko enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini i-social media. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Embikweni wakhe wakuqala emphakathini ngemva kokukhethwa njalo kukamongameli uHuru Kenyatta ukhokhela ele okhokhela ele Kenya umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo uRaila Odinga uchaze ukhetho oluphindiweyo ngeviki edluleyo walukhalalileyo ukulungena njengehlazo ekhuthaza uZulu welizwe lakhe ukusebenzisa ilungelo lakhe ngokungahloniphi impumela le. ELeSomalia libikwa kulilizwe elilesilinganiso esikhulu sentatheli zindaba ezibulawa zisemsebenzini. Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe ele Reserve Bank umnumzana Khuphukile Mlambo uthi uZulu labo somabhizimusi ngabe bayasa imali yabo emabhanga ngabe imali kayisileli elizweni. Umlambo bethula imbono yakhe emhlanganweni obuqoqwe ngabesonto ye Seventh Day Adventist Church kobulawayo ngempela sonto. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uyalandula limbono esithi uhulumende usehlwilekile.
Ngalenda lomsilela kwemali yilokhu siya phambili sokuzisipho olukhulu ngoba ungazikhaya le mabhenki khonapha uyafika umuntu kwe-ATM ezinyakaza ngama-$50 ngokuba lapha sokwehlile zaya kuma-20 ezezehlile zaya kuma-$14 ezinye zehlile zaya kuma-$10 emabhenki. Sokuyadinga ukuthi uma ukhona muvi ungamindela kuma-supermarket ufike abantu engxenye usebenzisa i-fiding ukuze ucela i-cash uthole kwezindawo i-cash ekhonabalayo uzalulele mvele ngikhumbula ukuthi nawe engxenye uthenge into eze-$50 uthole ingxenye $25 $10. So hayi umomo wemali sibili mufi and uqhubeka usuya phambili lapha silo sipho olukhulu sikulo ukuthi okufanele ukuthi uhulumende abone ukuthi lingana indaba yemali ngoba abantu bayadibeka abantu bashona emabhenki abanele emsebenzini babaleka besiyalayini emabhenki engatholi le mali yakhona avukele kukhona. So hayi abantu babahlukuluza kakhulu.
Umlambo uthi enye imbangela yokusungula ama-bond notes yikuthi uZulu wayesisa idola leMelika kwamanye amazwe. Uthi imali engafika phose ibhiliyoni elilodwa isuswa elizweni okungekho emthethweni ngamnyaka munye. Emaphandleni ukusilela kwemali kuphambanisa impilo yezakhamizi. Omela iBinga South edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amalobolo lokangaziwe sekubhadalwa ngamafoni.
Impilo siguqukile eBinga endabeni zokuselakala kwemali. Esasekwazi kudala ukuthi khona umuntu nxa efuna ukuyathenga ukuthenga uyahamba ephethe imali isezandleni bese sikhwameni akusatholakali. Sesiphila ngemali ezisemafonini. Yonke into oyifunayo eBinga kufuze ukuthi ube le mali esefonini engabonwayo. Ngitsho nje lamalobolo labo kangaziwe sebekhitshwa emafonini. Okwenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulu siyakwazi ukuthi eBinga abantu baphila ngokulima, abantu baphila ngokuthiya inhlanzi. Abathiya inhlanzi laba ukuthi bona bethi akusinika imali efonini, abaningi bakhona amafoni kabalawo. Yindawo enendawo ezinye ezingelama network. So ukuthi noma ukuze umuntu abe lefoni akusoze kumncede lutho. Okwenza ukuthi ibhizimusi lempilo ibe nzima kakhulu esigabeni sebhinga.
Ukusilela kwemali lokhu sekubangele ukuthi intengo ikhuphuke ezitolo. Ukansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi impahla yokwakha isikhwele okwesabekayo ngenxa yokusilela kwemali emabhanga.
Into esihlupha kathesi nxa ufuna ukuthenga ulutho amanye amashopu nakutshela ukuthi khona sifuna i-US dollar bathile. Nxa ufuna ukuyathenga kumbe e-supermarket into zakhona sezikhwelile dam 3 or 5 dam. So akula muntu olemali la, umuntu wonke ozihambela ngaphandle kwe-government nama-ministers yonke abantu abalemali. Hayi, intengo khangela ubone nxa ukuthi uyakha uvele la even ule 100,000 ube kwazi ukuthi kona kaula mali mina izolo umzekelo sengipha wona ngihambe ngale thengi izinto okuncane ncane okweseptic tank okubili ukuthenga $90 it's shocking umuntu yakhluphekela lapha eZimbabwe la akula ilisenda akula umuntu ekhaya ogabe ukuhamba ngani sebenzi ngathi iphetho yashelakala sebenzi bakutshele amanye amaselisekelo ngaso siwakhulube amabizo saya kulalela bakutshele ukuthi kona kona sifuni sifuni cash wena icash yakhona kawunayo ukuhambe ebhenki ufike ulale ebhenki uyabungela mali yakhona bayakutshela bebhenki ukuthi akunamali la
ukonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi labezokholo abafana le Seventh Day Adventist Church labo baqoqe imbuthano ezama ukudinga isisombululo sodubo lolu. Okwamanje ke sesisizwa udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi selincedise kakhulu elebhema ukuthi libele nkululeko ebalulekileyo. Loba kunjalo uhulumende wemelika uthi ukhathazwa yikukhahlanyezwa kwabantu bohlobo lweRohingya esabelweni seRakhine State. Uheather Nwet isikhulumele sohlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe lwe-State Department uthi labo abakhahlameza abantu kumele babotshwe bajeziswe ngemfanelo. Lokhu yikho sokwenze ukuthi ilizwe lemelika livimbe umthetho we-Jade Act obuvumela iziphathamandla zebutho leBhema ukuthi zethekelele elemelika njalo imelika idinge indlela zokufakela labo abephula ilungelo loluntu izijeziso zenotho. Iziphathamandla zebutho leBhema kazisavunyelwa lokuzefunda okuthiyeneyo kubutho lemelika. Ilizwe lemelika lisebenza lenhlanganiso ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi lifinyelele indawo ezithiyeneyo eBhema lapho kulabantu abakhahlenyezwa khona. Elemelika likhulumisana njalo lenhlanganiso yamazwe womhlaba wonke jikelele e-United Nations lezinye ukwenzela ukufakela abephula ilungelo loluntu eBhema izijeziso zenotho. Ilizwe lemelika lizaqhubekela phambili lincedisa eleBhema ukuba libe lozibuse ogcweleyo njalo lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabantu eRakhine State. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha babaleka endaweni le kusukela umhla ka-25 ngoNcwabakazi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
BVR. It's not a time of year again. Registering to vote. BVR. We all register a fresh.
Biometric voter registration. Biometric.
Biometric voter registration. Kaila Papa, Kaila Papa Lazi. It's a biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. BVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Victory sizonqoba iqembu le Victory siyonqoba ke lelo lisigqibela uhlelo lengoma ethiwa BVR. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amapholisa aze ngobunengi kuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare kade besenza umhlangano. Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda likhala ngokuthi lokhu lisemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo ukuvota kuhlelo lwe-BVR. siludiba ke lapha uhlelo lwethu igama nguChris Gande ngilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilo Mike Hobe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.